sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethe sithananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besishoneni. So sasesihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakakwazi ukuthi sokusentshenzwa indaba abani yibabo qase khona umsindo.
Amapholisa akobulawayo abophe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ngemva kokutshengisela endaweni eyakhelwa i-Egodini Mall.
Lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe nenye idebt sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale, because esikufunayo ukuthi kube le ndlela ecacayo, kube le justice.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kaziboni isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikweledo senkampani yeZisco Steel. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa akobulawayo abophe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party lazokhululwa lahlawuliswa ifine ngemva kokutshengiselwa okwenzakale endaweni eyakhelwa amavinkili lesilindo semichova lamabhasi eGodini Mall. AbeMRP batshengisele besithi akuqatshwe izizalwane zesigaba seMandebeleni ekwakhiweni kwale ndawo, hathi abasuka kwezinye izigaba zelizwe. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ekobulawayo.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Vanet Meyer Ncube nguye yedwa obotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela eGodini Mall bethi ulenkani. Uncube ukhululwe lamuhla ngemva kwemini enkulu ehlawule amachumi amabili amadola ngemva kokuba inkampani yeTerracotta eyakha eGodini bethi ababoni kulecala abangalethesa isibotshwa ekutshengiseleni kwabantu. Uncube ulandisa udaba lokubotshwa kwakhe.
Bengibotshele eGodini kuSite 6 kundaba le eGodini okule company lekuthiwa iTerracotta. So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethe sithananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besishoneni. So sasesihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakakwazi ukuthi sokusentshenzwa indaba abani yikwabo qase khona umsindo. Kodwa navele umsindo ubungekho kangako ngoba nalaba ade besebenza sibachazisele ukuthi izizathu kungani sithi sibafune eGodini. Bazisa ngathi sesithe sesifuna i-management yankhona ngoba bebesithi bona omunye besithi ngwenkayi, omunye ngwebhinga, omunye ngwecholojo. Sathi bisani isithupha zenu ukuze sithole ukuthi lingabe etsholojo lebhinga yini. Bathi abalazo. Sathi asambeni e-ofisini ku-management yenu siyebona ukuthi iqiniso lilinalivela.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba amapholisa aweZimbabwe abopha abantu besebenzisa imizwa yabo bengalandeli umthetho.
Amapholisa eBulawayo Central atshengisele ukuthi asebenza ngemizwa ngemva kokubana bebophe uVanethi Ncube bemethesa icala lokuba yisiqholo okusibonise ukuthi basebenza ngemizwa abasebenzi ngomthetho. Lalapho bathe sebebize abakhulu beTerracotta babuya eCentral ukuthi bazovulela uMeya Ncube icala. AbeTerracotta bafika bala bathi bona icala kabaliboni, ngokunjalo abayikumbophisa okubangele ukuthi amapholisa athi azamvalela uVanette alale khona ngale kwasokusithi ke namhlanje ngemva kwemini enkulu wasebhadala ifine $20 sebe sithi bamcharge nge-disorderly conduct.
Umabhalane jikelele wemthwakazi Republic Party umnumzana Akhimi Mhlanga uthi okwenzakale kobulawayo kulandela ukubotshwa okungekho emthethweni kwelunga labo yinto abanyeke bayivume ngoba amapholisa awabahloniphi njalo bakhulumisane kubi labo.
Okwenzakale kobulawayo lapho ilunga lethu libotshwa okungekho emthethweni ngamapholisa bethi bona bazama ukumkhawulisa into esingeke siyivume thina njengentsha yakomthwakazi. Into eyenzakalayo ukuthi amapholisa akasihloniphi loba sifika e-police station sisithi thina siyangena ipholisa elisemnyango lisitshela ukuthi siyahlanya sase sagcina sisiyabonela lo member in charge wasupporta na le police lele lisekela ukuthi liqondile uma lisitshela ukuthi siyahlanya kambe amapolice engasitshela ukuthi siyahlanya thina sibuya kuzofuna uncedo kiwo yikho bona khona ukuthi amalungelo oluntu kulo umhlubu lwemandebeleni kahlonitshwa ngufulumende wehalale.
Ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla ezombusazwe sekusolwe kabanzi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho ukanti bevele belelungelo lokutshengisela. Okwamanje amapholisa aphakathi kokucwayisisa ukuthi umnumzana Ithayi Zamara owanyamalala ngemva kokuba edume ngokutshengisela kanye lokuhlukuluzwa ngabomthetho ungaphi ngoba imuli yakhe ilokhe imdinga. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe komiti yedalela eParliamente ebona ngezemali bebekobulawayo namhlanje bezokuzwa imbono kaZulu ngokuphathelane lomthetho ozavumela uhulumende ukuthi athathe isikwelede senkampani emba lokulungisa insimbi eyeZisco Steel. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulo umhlangano omnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulenyoka kuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill webhaye abantu babegcwele lenhlanyelo lamatrekita kucinga ukuthi abantu kazana abantu abangaholi lutho abhadale i-tax earning ubona ukuthi i-debt liyana nangu kathi sohulumende sebuyelo kweZisco Steel isiyibhadale kuze kube nini sibhadalana lezikwerede ezingacubungiswanga ezinga-investigatewanga esingakwaziyo ukuthi izaphelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezaffecta abantu phansi khathesi ama-doctors aku-strike but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe ne-debt okumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 ye-Constitution njalo nxa bekhangelela laphana ukuthi kwahamba yani sicela laba abawonayo becriminalize ngoba batshontsha imali zethu sesibhadala thina but isibhadala into esingakwaziyo. Sicela sisenze i-audit kungatholakala abawonileyo behambe emajele sesizinyo ngokube sitshontshele izimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhulu kakhulu. Ngenzeka ukuthi uhulumende zonke le zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela. Kodwa wayekela yena kwazi kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezisikho still zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli committee umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ichiyachiyene kodwa engakutsho kakhulu okuphuma esobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababelokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiparlamente njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale lephalamende ahlala kucommittee ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede kwenziwe ngozibandlela lonyaka kodwa awukadluli edale lephalamende. Icompany yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa. Amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazi ukuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Nesikhathi amakhulu lamakhulu abeZimbabwe ahlala kweBotswana belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika, amachayeli bakhonona ngokwehluleka ukuthola incwadi yezimoto ama-temporary import permit okumele atholakale ebulenjini be-internet. Intatheli izindaba iStudio 7 Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweBotswana.
Ugaja olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto yeZimbabwe kwesikhatshana olwama-temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labachayeli abafola emngceleni wetsheneyo belinde ukuthola ama-TIP. Kodwa abachayeli sebekhonone ngokuthi abatholi isizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yiStudio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungcwele lomduli ngoba ikhasi lemzili umntwana sehluleka ukubhalisa abachayeli ngokupheleleyo. Umunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole iTIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emaboda amalayini, you know, le system nje ongeke ube yazi ukuthi usuka lapha uye lapha uye lapha, but bebesife ihope ukuthi sokune ETIP yabo le khona. But when you go online layo inama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela ebesikhangelele ngayo as it is. We try ukuthi sithi get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu ahlefika atendisa hle.
Abachayeli kumele bangene ngenombolo ze passport ukhasi lapho utholakala khona iTIP. Kodwa kwanelikiseki okwamanje umnzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo ikakhulu bekhangele ikhefu elifanele iPhasika. Kodwa ukwehluleka ukuthole lamafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho sizaqhubeka silayina eboda, manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lePhasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
Uphi ukuphuza ukunikeza amathayiphi emngceleni yikho kwande ukuphuzisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amachumi amane lamanye ngamachumi ayisikhombisa ukuthi bangene lemota eZimbabwe. Umnumzana Anele Nkomo uthi iZimra bekumele iqale ibe nesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza uqotho ngaphambi kokunxusa abachayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe nesiqiniseko sokuthi uhlelo loluza sebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yeZimra kade ingakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 owade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sekuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe ezilubhekise eZimbabwe. Iningi zithahlela nalesihlobo labangani ngekhasi lesikhathi sePhasika. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabro kwele Botswana.
Lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwe ngabesifazane ngalinyanga kaMbimbitho okuyinyanga lapho kunanzwa khona imisebenzi yabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abalondoloza ukuthula abomanyano wamazwe omhlaba bathi ukufakwa kwendawo yoku kwataza abedlula endaweni ePuntland kwele Somalia sokuncede kakhulu empini yokuvikela imisebenzi yamaqembu yabalwa becatha abe al-Shabaab le ISIS. Inkokheli yebandla elibusayo kwele China ele Communist Party ibikwa ithatha amanyathelo okuqondisa okuphuma emisakazweni kamabonakude e-TV, imifanekiso yefilm ebonwa ngabantu kanye lengwalo okumele bazibale. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Ugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Election Commission luthi kulamabandla adlula ikhulu lamachumi amathathu azancintisa kukhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi sokusungulwe njalo umanyano wabafuna ukuncintisa kukhetho lwamakhansili olwabaphikisa bezimele. Sixoxelo sakhulayo ozancintisa ephansi komanyano we-MDC Alliance umnumzana Rodney Jele endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo othi laye uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edalele ephalamende onguye njalo osungula lingxoxo.
Ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi ama-independent uma ngingaqala nje lapho asuka edalwa yikuncipha kwamathuba kwabanye abantu emaphathini wabo noma iy'ngxabano eziba khona phakathi eqenjini ezigcina zilida ukuthi umuntu abone ukuthi angiphume ngizimele mhlawumbe ngoba ebona ukuthi angaba nabalandeli kuleyo ndawo. Kodwa-ke ubuningi bamaphathi akuvamisile ukuthi kube yikho ukukhipha abantu ukuthi kube kuma-independent. Sesizamile futhi uma ngibuka mina ukuthi amaphathi athe esanda kodwa aphinda ancipha ngoba ungakhangela manje i-MDC Alliance umbimbi lwamaphathi awu-7 akhuluma ngezwi elilodwa aza ncintisana namaphathi amaningi ebewona eyiphathi eyodwa. Yebo kambe siyabona amaphathi amaningi ikakhulukazi aqhamuka ngakuhlangothi lukazana uPF kodwa-ke eqiniso lonke ukuthi awamaningi mhlawumbe ngaleyo ndlela esicabanga ngayo kodwa-ke futhi noma emaningi akusikhona isizathu esenza abantu bafune ukuma bebe ngama-independent.
Okay, hayi kuyezwakala mnumzana Nkomo. Mnumzana Jele wena uthini? Ukubona njani wena ukuthi kungani amabandla ayagcwala labantu abazimele?
Ya maybe ngingezelele khonapha kubaba uNkomo ukuthi I think at the end of the day okunye ukukhozelayo khona ukuthi abantu begcine bezimela bodwa kumbe amabandla egcine esiba maningi because at the end of the day and we exercise ama different views. So omunye umuntu nxa ebona ngani organization akade iyo ayisahambisani lalokhu yena kucabangayo ugcine ibone engcono ukuthi ngono mina ngiphume maybe ngcinge labo gruba amabangani bayasupporta sizinze lokwethu beziphushele yabi agenda abafuna ukuyiphusha. So I think in
Yeah, Babu Nkomo, siyabona ukubana iminyaka yonke kusiba lokhetho bengani banenganyana abakhona abafuna ukuncintisa kodwa sekufika ukhetho sibone sebebalutshwana ikakhulu abafuna ukuba ngomongameli. Ubona ungani kugcina kuhamba njani? Abantu bayabona yini ukuthi bamotshe isikhathi sabo?
Yeah, isikhathi into Babu Gandhi ile ukuthi izinto ezimbili la. Okunye ukwanda kwamaphathi kusuka kuyimsebenzi mhlawumbe eyeqembe libusayo lakhe amaphathi amaningi ngenhloso yokufuna ukuthi kuhlukaniswe amavoti kodwa futhi okunye kwenziwa ukuthi kunemali phela ekufomeni amaqembu ekubhaliseni iqembu ukuthi lingenele ukhetho abanye abantu bayebeyifunela nje lezo mali ezinye ezingeza kulabo abantu abaxhasayo esingathi ngamadona ezinye imali eziphuma kuhulumeni ngokomthetho nje weconstitution ukuthi vele amaqembu angenele ukhetho kuba nemali ayizuzayo yokuthi ibalekelele ukukhaka ukhangana. So yilezo zizathu eziyakwenza ukuthi kube namaqembu amaningi kodwa sithi uma sisiya phambili umuntu ethi mayesebona vele ukuthi ithuba alikho ngoba uvele likade lingekho bese seqala ke uhoxa yilezo zizathu ke eziba khona uma kuyokhethweni ukuthi baba banengi osomathuba kanti abaningi bakhona abantu nje abafuna ukuzenzela imali kuyiprocess yokhetho.
Ya
ngingangezelela nami khona apha.
Ye ungangezelela.
Yeah, maybe okunye I think ngathi singabantu. Isintu sithi umuntu mele azivuke amakhwapa. Okunye kuyabe kukhona ukuthi hayi maybe la uya kulesifiso. But nxa usubona amanye amadakhe gijima lapho esenza amanye amarali begcwalisa ama-stadium. Wena engxenye uyabula abantu abayi-5 obafake esikhwameni. Uhluzinuke la amakhwapa ubone ukuthi hayi kuthi i-capacity yangkhona yingelayo. So this is why maybe nxa sokufika ku-presidential abantu bagcina besiba limited. Because they are told to go to the party, or president, or party. They are opting to go to the contest as MPs. They are opting to go to the contest as councillors. Because whatever was good, I pays Ulungale, Gufunamatu, Takinia, Mayo TV.
Lo ke umnumzana Rodney Jele osakhulayo ozancintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela isigaba senkulumane eGobulawayo exoxa endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela imguza edale lephalamende. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Ilizwe lemelika lithi amapolisa ensita akwele Russia asebenza elizweni leli phose angamajumi amahlanu kumele aphume aphele ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Ilizwe lemelika lithi lizavala njalo le ofisi yakwele Russia esedorobheni leSeattle eWashington eseduzane lamagceke endizamtshina zebutho njalo lenkampani ekhanda endizamtshina eyeBoeing. Umongameli Donald Trump wenze lokhu kulandela imizamo yeRussia yokubulala umnumzana Sergei Skripal nomntanakhe uYulia isebenzisa umuthi obulala ngokuvimba imithambo lokunye okufanayo. Ababili laba basesibhedlela lapho abagula khona okumangalisayo. Ilizwe leMelika seliqalisele njalo ukuxotsha amanye amapolisa ensita akwele Russia alitshumi lambili asebenza kunhlanganiso ye-United Nations okuthiwa ngabasebenzi ngemfanelo. Ngaphandle kweleMelika ilizwe leBritani lamanye angamajumi amabili lane kanye leNATO asexothe amapolisa ensita akwele Russia alikhulu lamajumi amahlanu. Umkhokeli kahulumende wakweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi okwenziwe lokhu ngokuqala ukuthi amazwe wonke omhlaba jikelele axothe amapholisa ensitha akwele Russia ngesikhathi esifanayo. Ezinye iziphathamandla zikahulumende weMelika sithi ukuxotsha amapholisa ensitha la kuzakwenza ukuthi kwehle ukucutshwa kwezizalwane zeMelika lilizwe leRussia. Uthi benze lokhu njalo ukuthi batshengisele ilizwe leRussia ukuthi kubi abakwenzayo, ikakhulu ukuzama ukubulala omunye wabo. U-ambassador Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations uthi amapolisa ensitha la asebenza okungavunyelwayo eMelika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikamnumzana Donald Trump uthi ilizwe leMelika lizimisele ukukhulumisana leRussia nxa lingaguqula izenzo zalo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo yeviki yesithathu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe emini lamhlanje.
Iqembu leChicken linqobele uMtare City nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eluvivi, njalo ohlohlele iqembu leChicken nguDaryl Nyandoro. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selilimiklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emithathu. Umqeqetshi weqembu leChicken uJoey Antipas utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe kumele lilungisise phambili ngoba abagadli bakhe bedlalisa amathuba abawatholayo.
I thought we had a good performance, but we just need to work on.
Sidlale kuhle sibilo namhlanje, kodwa into esimele siyinanzelele ukubana okuqathekileyo ukubana sihlohle esike ufuna kadezi ukubana silungisise sibe ngabantu abahlohlayo ngoba akuncedi ukuba sibe lamathuba kodwa singawasebenzisi.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leBulawayo City libe ngujikile obhanqa leqembu leBulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni yeBarber Fields. La maqembu abe ngu-1-1. Iqembu leNgezi Platinum linqobe leDynamos nge-1-0. Elecape United libe ngujikile obhanqa 0-0 leFC Platinum. Iqembu leZPC Caribe linqotshwe ngeleHerentals nge-1-0. Eleyada linqobe leBlack Rhinos nge-3-1. Kuthi iJapungu leHarare City zibe ngujikile obhanqa 1-1. Imidlalo yeviki lesithathu iqhubekela phambili sasa lapho iqembu la elendazi elizadibana khona lele triangle enkundleni yeBarber Fields, kuthi eleJapani Mine lizadlala lele Nitroot ngasema class. Ngiyimele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngamandebele ingoma kaZinja ziyamluma isigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. Amapholisa kobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa ngemva kokutshengisela kwalo endaweni eyakhelwa iGodini Mall. izakhamuzi zakobulawayo zithi kaze kubone isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje, igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.